Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye hashtag The Walk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo abangani labaqhathiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence olunanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alitshumi. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba namuhla, umsekeli kamphathi ntambo ubona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa orange the world and violence against women now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyumbala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawo ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kusiyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndimba yethu thina sikhangele i-gender-based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender-based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayeyisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthiwa lengowabomama, kuyabe kungasela zikhundla kuthiwa lezi ngezabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebela mathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo ngathi uhulumende ndikune kunengi nasekwenzile
sibone ngazani uhulumende kayenzi awukusisuthisayo ngoba siyabona standekile omama lokho bahlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende xa ungakhangela istatement sami lesengisikhiphile ngikhuluma ngomary chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyaleni kwalana kutsho ukuthi abantu bamele babalwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina isabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunanzelela okukhulu iye asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala kahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele ijustice ezimbabwe kathesi okwakathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo what more thina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Chanyani wayesikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7000 asebahlaselwa yicoronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayedlula inkulungwane ezilikhulu 128.4000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million. Asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika kogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho behluthunile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abephethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwahlelenziwa ngomnyaka olandelayo lapho agcina enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Incishi ecubukula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi yena awuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona u-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbela. Kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele ekwakungamela ngabe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku esikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe SJ Freedom Investment. Okwakathesi umkhonomi eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNomzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu uMnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokho behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla le ZANPF uMnumzana Babuthomoyo uthi Umnangagwa usethethe inguquko enkulu lokhe wathathayo intambo zombuso.
Lokhu kudalwa ngama-policies esithe yafaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ke silunga bathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi i-economy yethu ngakhula nge-3.9% kulowo nalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Ungayisi ukuthi ube kulalolu bhubhano, hayi, sikhaleni ngabe sesikhatshana khathesi. Lama projects ayenza.
Omunye osekela ibandla leZanu PF, uMnumzana Munashe Mthutsa, uthe umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Kutshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube umkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe, wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akula viki edlulayo umongameli engazange ehambe evula kumbe ifike iTali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi siso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kukaMgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula, njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezindleko. Bathi njalo izimota zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupco kodwa akeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kulabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso eye-hashtag The Walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo izihlobo, abangane labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. UNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulenhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. UGibbs Dube uxoxa loMangwenya ngalolu hlelo.
Ngiza namhlanje ngiliphathele ibusiness lethu elishasha. Ibusiness lethu elibizwa ukuthi yiBusiness and Domestic Monitoring and Verification Services. Injongo yaleli business silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni jikelele, ikakhulu abantu abakithi abakudiaspora. Abashiya imdeni emuva, bashiya abazali emuva, bashiya izingane emuva. Belama business abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kuranwe ama business abo, bathumela izimali ukuthi ziwondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdinini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-rates kuma-city council, abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke lina khonapho-ke likubamba njani?
uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyabe kufanele ziyafinyelela khona. Sase sisiba lemtshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi. Besitshela ubuhlungu abadlula kiwo, besitshela ingqinamba ababhekana lazo. Sase sisiba lemtshisekelo ukuthi siqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sambe siyefika emdenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sokungumuntu omdala okuthunyelwe igrocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungakuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe iyenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungakuyi ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisi lakho lelo business olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kobulawayo +263 292 262354,
ku cellphone or ungathinta nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga. Themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi amanamhlanje.
Lo ngunkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ulive Talk namuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Ntini, yena osehlala eMelika. UNtini uxhasane labanye basungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizinisi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla leyitholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani kubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaqeda ukudlalela iqembu ayisekuthi indaba ye-relationship leqembu siphelile, kumele ukuthi bakhonti in another way indlela yokuncedisa iqembu and lokuthi labo benze imali babe le at least i way source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, amathenisi, izicathulo, amayembi kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understandiyo. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenze njani. Kimi it was an automatic because sengakubona lokhu ngafika lapha e-America lase-England ngangikubone la mazwe wonke. Abantu abaphathelane neqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu, njalo benzeni bebe le-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungwele ngibuza ukuthi senze njani. Athi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved laba as well so that ukuthi abantu ngiboni authenticity ukuthi ayinto lengiyiqembu yenzwa ngabantwana beyayilenda andibenzani bakuthuthukisa ibizo leyayilenda ngoba iyayilenda ungakhohlwa iyayilenda iyimuli ungavela ube ngoyayilenda ungayayilenda noma nini ungaze usuke ulokhu ngoyayilenda so nxa uyayilenda kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngamatennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama le-team
Igusasa lebhizimusi lenu leli ulibona limi njani kuyini likuloyisayo
Into eqhakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana ene babekwazi ukuncedisana just to support each other ungathola umuntu esenza lokho as long as kuzathuthukisa i-team iqembu lesigaba lapha bavela khona ngoba iyayilende ngiyakobulawayo imathebele lende esasi travela thina siya kumbe kubo wangeki ku even siya Harare bemangura siyadlala khona hani labo shabani mine langaphakapha emaswingo uyathola ukuthi kafu kulabantu bayilenda abaningi kakhulu ukubambana ke uqhakathekileyo kusetshe engufisayo ukuthi abone into le siyenzilele eyenzukele ama tennis ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis kube izikipper kube ngamayembe kube ngama tracksuit kube ethethwe ngabantu beyayilenda kube lama shops avuliwe kobulawayo kona bana thengisa into ze merchandise eze yayilenda kuqhatshwe abantu beyayilenda be team abakwazi ukuthi they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi ayilo lo ngusiza khoza lo ngugift lo nga junior lo nguthabani ma lo even uzenze sekukhona ngale blessing but bekho lo uzenzo moyo lo yibe onto engadlala wo blessing gumiso abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo babajabula ukuthi ngikwayilenda kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola imarketing elula kakhulu ukubambana
abalandeli beqembu umazibani ongabatshiyela wona
umbike ngilaye ukuthi kubanjwana abantu babambane babuild i-highlanders njenge-highlander institution eyiyo yona ungathola ukuthi mina lokho sengatraveli umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungasoze uthole umuntu okobulawa othi kayazi i-highlander so ikule brand name ngenjalo kule mali eningi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abaku-diaspora like abantu abezimbabwe abase-america abase-uk abase Australia ngelanga ba spend more than maybe $10 athi bengazimiselanga we spend can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis wona lana weboss just one person even bengathenga bonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world imali engenzwa lapha imali engakhulu iyabiselani imsebenzi eqembini bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imsebenzi abantu abakwa administration bayathola imsebenzi even izihlobo imuli zethu esake sadlala lati labanye besaputele ndaba afito ngoba guess what siyimule i1 abangabamba nabantu ba spend imali towards the Highlanders i team iyakhula abantu ba kuthiwa they get better empilweni ngemali because what happens is abantu baqhatshana bodwa into ze Highlanders iyalenda phela idinga ukuthi be sponsor ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa Highlanders ngokuba le organization ebambeneyo kube le structure kuba ukuthi okay into ze Highlanders asizenzeni so imagine that the teams so ama rights ukuthi amagame adabukele ayenziwe so so yi-message engiyishayo kuqaliswe ngama-tennis wona lawo asiko kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezizenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least i-Highlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa
lowo ngumalvin tini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala emelika okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wemelika
Uhulumende wonqindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa iziphepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe sisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zile sifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlele oludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezijeziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izijeziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababotshelwe ezombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathintambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo, unobhala weMelika uSecretary of State uMnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limaleLePoland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department yeMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland uMnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezijeziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakwele Belarus lokubahlukumeza. UBlinken unxume eLePoland ngokusekela ukuzimela kweleUkraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, eLePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-past 6 kusasa ekuseni.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.